Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Windi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwamabhayi elections
mina ngene ngaphandle kwebandla le CCC and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngiyengene aphasi kwakhe ngobaba upresident esimchamisa lo ngithanda bana ucaca angingenanga phansi komnye umuntu
ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalela epolitbiro ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwamabhayi elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso webulawayo South
imboza le ibesayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyatilile bandla lezombusazwe lingelasi sekelo sakhona esithiwa iconstitution
ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150
utholakala amanzi aclean abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi bagezise into zonke zibe clean so nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wecholera umemetheke kakhulu
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Umnumzana Ambrose Windi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele ephalamende kobulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba ngumholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso simvumela ukuthi enze njalo unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kaMnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela ibulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Sibindi
lo mthetho sawufakayo iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphambe nje uChairman loba ngubani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngiyuChairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisebenzi njalo nxa uyisebenzi uyaqhubeka usebenzela isebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufuyi trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi yabe zilokhu sihlangana lazo
Wena uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakobulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi ngisebenzele abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi ukuba ngu-chairperson Progressive Residents Association ngisebenzele abantu even esiqini lapho endihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kazivuto kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7 inyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona ama netball ama football ngiyasebenza laba abanye sincetsana so ku community vele nje ngiqhili into engizenzayo sinenge community engathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalabo ukuxoxisaneni kwabantu kuma platforms ayo WhatsApp abantu bazikhulumela kuhle nje akulamba ecabanga lomunye Yebo kamba babili abathathu ngabe ngathi bephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle
abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo abantu bakwamukela yini
well okuliqiniswa ukuthi kube lama recalls ama recalls abe lezizathu zawo ezingasho zingene kizokathesa kodwa ngibona ngathi ama recalls athe senzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele ngabona le mthethweni kuhanjiwe asikwazi uzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona so kube lama recalls iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa ngama ama recalls athi ukuthi okume yonke into so bese kufanele kube lommeli sangena sibanengi lami ngomnye wabo mina ngene ngaphandle kwebandla le Triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenchamisa lo ngithanda bana ukucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kusho ukucace kuzosisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa siyaxuba abantu phansi lapha esihamba khona abantu while bakuzisuthi yebo kambe akwemimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalaphana kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungina ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokulalokhuya abantu yabo babuza kube loxoxisana lawo bathi yabo imbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zinezenzakalayo ezinye nezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa ibottom line ukuthi thina sihamba ngokufuqa ibane le-Triple C angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wathi ubani wakenza ngalokho kodwa thina sihloko siqhuba ibane le-Triple C esaziyo ubana kobulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukubana kungene elinye ibandla elingayisilo le-Triple C kodwa abantu kuba yilungela ukubana babuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu bacasisele ngoba okumcoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-Triple C imbali singayikhohlwa sibe le MDC kwaba lama recalls kube le MDCA kwaba lama recalls kodwa bandla laqhubeka siya phambili so asiyonto entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudinga ukubana sibambane kube le development so kulokhu yikho sikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 kusenjalo amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwamabhayi election. Ibandla lezanu-PF lithi selithume amalunga edale le-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lo mkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana na Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukuta Fara. Elupane East kulomnumzana Obethi Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBaitbridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasudlale kweluseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzoza nqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesaba esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesisi njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama by election.
Oku kamnumzana uChabangu lebandla lesCCC imboza eyayivele ikhona towards only bekuvele kulindwe nje isikhati. Imboza eyaphekwa kusukusela ngo 2018 imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yikult. So imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabangu simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besibese bulungisela ama by election. So ke mina ngombono wami ngithi mina la nxa kusidulela ukuthi sirane la ama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungela ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo standekile emhlanga we Studio 7. Lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula izithobaminwe mbili 8385 asebebanjwe ilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Jabo!
Kwamanje ngesizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awevelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxotshwa ukuba ngummeli wemavukuta fara edalela ephalamende umnumzana Munyaratsi kufa ukudizwi owebandla leCCC usecala umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu. UMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakubwanya ozamela ibandla lezanu PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Studio 7 live kanjani basazwetha kahle ye hayi yasazi kumbe odiyami izavula after how many months asazi but eka mama lo e TCC hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni ubaba emadonkini ngale phumula ubaba uqhumshelele ngale hayi imshina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha ngesitini ipropaganda yathola kanye indawo yonke so hayi kanye esitini mina into engibuza isizwe sakithi bakithi nisho ukuthi isizwe sakomphakazi sicaptured noma kuhamba kanjani ngoba engathi nje mina mbona ngathi imashona land siyayithanda labo holi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona land maphatha semashona land angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khulume raise i point nge-MRP or umuntu eke raise i point ekhuluma nge ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thini ungazi umuntu ekhuluma nge-MRP oyimlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kudumi i-TCC kuduma abantu bemashona land umuntu kushonila kuduma i-TCC kujona uduma abantu bemashona land nisho ukuthi isizwe sethu mpela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo mpela yindlela esiphila ngayo mpela si-capture size si-capture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabange nje into zemashona land amaphathi emashona land abaholi bemashona land
amedonki abheke ku-politics intithiko ukuthi abule lokhu enginayo lokhu kudingwa ngiyaphikisana naye kumele aphikisane nabo lakho kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu ababathanda TCC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwesabo nampa abantu egiye beshiya ngene kuthi nanku intuthu kuzayithatha kuzayenza kuphi intuthu ugwakhe ufile kabo vile okuqwakhweni kayebe ile okuqwakhweni sokuthi lizwe lonke ufiwe sebethitha abantu bababuthelela ndawinye ukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani madoda maselefuleki ungenabantu ilizwe ngelebusonto kula muntu
obekile litshona njani balandeli balaleli we-Studio 7 lo okhulumayo nguThebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguThabango uSengezo Thabango lo Jacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-TCC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attaine i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqela azibhoda emhlane abantu bavotile baceda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje uSengezo usedicidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-P F embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawona khona indukulo xakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona asihambeni sibone
Sanibona salibona Studio 7 Simon hayi namva kwami umbono ngisithi hayi thina sikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole umsebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kulaa msebenzi akulani ayezimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha ezanuphefu yaleli esikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizame ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akulaa msebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabonga
gum shelele hayi ninjani zakhamizi ninjani bantu abahle bantu abanohlonzi abazibombileyo be-Studio 7 enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics ma ukhuluma nge-tribal politics you are not reuniting the country ubenza kube first to worst so nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani nani mina ngithi amaparty lawo abatsuke endabeni zokukhuluma ngalokho esikhuluma ngakho lokho okwe-tribalism unkomo wakhuluma abantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela umkhulu lwana was a philosophy political philosophy waye analyze izinto ezibone zinjalo and that is what is happening abantu sebehlukene lokhwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints wadiliza iHighlanders Botswana Thila Moya yaba iHighlanders manje abantu sebebuye bavuselela nale into leziyana yizo sezivukile vele abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhilizwe sokukhulunywa nge-tribalism oh ngize ngizisole lami ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingakho thank you bye-bye
Studio 7 uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba lamhlanje uChabangu uhambisa i-constitution ye-MDC Alliance uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa i-MDC ne-CCC into ezimbili ezijiyeneyo kuyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu i-fraud leyenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu laboCarlton Bugin bagange bayafa.
Yeah, ngibingelele kuStudio 7 ngingabe ninjani nonke nje basakazi. Yey ayi siyaphila sihlobo zama kukho kubi. Yey ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha ngifake umbono wami. Ngilimukisa abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Kalpan Pogen lava. Yey ayi abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngoKalpan Pogen noChabangu ukuthi bethi bengathi bamela abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa izano bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngimpela ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi beroje uChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi wathi yena angeke uzokwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawayo siyinzalo yalapha emathebelelendi uma ungawusemaswingi wahambe uyephatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi. So kuchazani lokho? Isebenzi sezano sicela nje abantu bakithi mina ngisapoti i-CCC yangikho lapho mina umthwakazi opheleleyo angijiki ngiyozwenife ngisapoti okwakithi angeke ngatshona ngikhithi idlozela semashonaland angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi bezame ukuvula amehlo bevule nengqondo bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona ipressure yahlikisa nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi kufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali asina plani sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sizotshona sixabana soda singabantu basemathebeleleni sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo bathengwa ngemali ukuthi badestroy into yakubo eyakhwayo into enhle okhulumayo ngogift isibanda lapha e-Alexander ngiyaxolisa nje kuba mude
lawo-ke bekungamazwi lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu leKhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iKhisimusi. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think ibe sekuyi 4th of July then sekuyiKhisimusi kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Khisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba mutu, vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same, kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula iKhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday, you know, it's a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so we, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukelayo nanko ama Indian abaningi sesahlala lapha America iminyaka leminyaka nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian elilodwa khona phe Indiana. So uthi Thanksgiving uba thankful uba grateful lokho. Iwa mathi uba grateful ukuthi we survived. Kodwa manje vele ama Indian lawo engakukhangelisisa ukuthi kuthiwa you're thankful ukuthi you know saligcina we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi ungazokubonye bathi ama Indian abanike isitshwala ungazukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge ababanika khona babanika lengalo khuni babanika le diye okunye nje sebekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufaka idiye layo inyama khona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalo khuni yalapha inyama eyomile iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba yikudla kwakhona ngenxa kutiko ababanika khona ukuthi be survive.
Umnomzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.